Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba kulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 27 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endaveni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Chabangu kanamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engela sikhundla ku-CCC njalo kamazi. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni uthi lokhu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC.
Hayi, le indaba yokuthi uyamazi akamazi, ngiyazi ukuthi bonke abantu abalo buntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje.
Ibandla lezanu PF lokhe lingakaphumeli egcekeni ukuthi lizakwenza ukhetho lwamalunga ama-primary elections na kumbe hatshi awukudinga abazalimela kukhetho lwama-by-elections ngenyanga kampalakazi.
Akubanga le communication official so asifakanga ama-CV sisalindele simelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Chabangu kalamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engela sikhundla ku-CCC njalo kamazi. Ekhuluma lentatheli zindaba ethiwa Gambakwe, uChamisa uthe ibandla le-CCC alila ngatsha okwaziwa langobani kunye lebandla lezanu PF elikhethe ukulandela incwadi kaChabangu eyokuxotshisa amalunga ibandla lakhe edale lephalamende. Wengezelele sithi uChabangu usetshenziswa libandla lezanu PF. UChamisa uthi amalunga ebandla lakhe awasoze aphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla lakhe ngoba elinde isinqumo somthethwandaba phezu kodaba lolu. Kesizwe uChamisa kungxoxo ayenze lo Gambakwe.
Triple C is not fast, so there should be no confusion about who is who in the Triple C. I understand the man you are talking about, Thwabangu, is a member of some other board, you know, but not Triple C. And that is known by ZANU-PF. That is known by the person who is claiming, who is an impositor. He knows that he's bogus. He knows that he doesn't have title. He doesn't have a leg to stand on. He doesn't have what we call the local standard or legal standing. He doesn't even know the meaning of Triple C. I'm sure if you ask him, you may not even know the doctrinal foundational basis of the Triple C as a citizens movement. As you know, the Triple C was not just a political party. It's a movement born out of consultations with the citizens themselves.
Hello again, umnumzana Nelson Chamisa kungxoxo ayenze lo Gambakwe. Kunjalo nje isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni uthi okokuthi uChamisa kamazi uChabangu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC njalo bake bayeba inkokheli yabatsha kubandla le-MDC. Sixoxe lo Phugeni uze sizwe kabanzi okwenzakalayo.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi, le indaba yokuthi uyamazi akamazi, ngiyazi ukuthi bonke abantu abalo buntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje. Umuntu omdala nje usemani aziyangisa nje ebantwini, ukumazi uyamazi. Uzokwazi ukuthi ubaba uChabangu ngesikhathi ubaba uChamisa engu-youth chair, ubaba uChabangu ayeku-executive e-youth. Ngesikhathi ubaba uChamisa esiba ngu-national organizing, ubaba uChabangu ayengu-provincial chair. Kuqakathekile lokho because i-provincial wheelchair i reporter uya i reporter ku organizing department who is the national organizer sengikhulume ngayiphinda phinda le ndaba ngo 2019 2018 2019 wabuchaba wabizwa ku executive eka Chamisa ebizwa nguye uChamisa isithombe lesana lasibonayo ephuma ku meeting lomhlonitshwa uAbednego Bebe lo baba umbuso ofuzwayo webhejwe likaZulu naye uInteram SG noBhala Jikelele ubaba uChabanga ubabe kulaphana kokubulawa belungisa yona le ndaba yokuqalwa kweTriple C so hayi okokuthi akamazi useyakhuluma nje and I'm sure ukuthi ubone kwena le video orefer kuyo esezenza lokuthi akakwazi ku pronounce isibongo sakhe isibongo esipronounswa ilizwe lonke so ngicabanga ukuthi even ibehavior leyana yokuthi amstriphe ubunguye bakhe lesibongo sakhe ukumbonisa ukuthi akamhlonipha kanjani ngicabanga ukureflect more on him than unobhala jikelele uzoqhubeka nje sizoqhubeka simeka sure ukuthi inkulumo le isezingene liphezulu asizuku ukweyisa umuntu sizokhuluma nje ukuthi indaba yipi la yipi ngindaba yenkantolo ayiye phela iye lungiswa enkantolo ukuthi ukuthi abantu beyisane noma babonise ukuthi bangcono kulabanye kumedia la kupublic gallery
ungasitshela ukuthi udaba lwemthethwandaba lapho okuthiwa khona umnumzana Chabangu wamangalelwa luhamba njani okwakathesi lolu daba njengoba seke sezubana bekumele aphendule umthethwandaba lalabo abamangaleleyo
yebo sesiwaboni lamaphepha abo endelana ngiyamkhotha ngokwakhe unobhala jikelele uthe hayi imoya yakhe iphakeme kakhulu ngoba which means high spirit because amaphepha abo ayakulalutho akulolutho kuyayangisa nje into esizwile ukuthi sebezama ukuthi bayenze lokho esibiza sithi ama supplementary heads sebezama ukuthi bazama ukwaqinisa ngoba hayi akula nje akulanto abayirezileyo sebedliwe nje ngama heads up
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi udaba lokuthi bakhona abanye abazaxotshiswa njalo edalela eParliament la kuma council kuhamba njani
Angithi ubaba unobhala jikelele eqala le process uzobona ukuthi igcine kakhulu lana kobulawayo ngoba intinto ade ilandela kakhulu lasemathepheleni nje north and south wathi la kumaswingo kuphiku ngoba lezo nje bekuyizinto ezisemqoka kakhulu and abantu abakhulume ngazo strong labezazi so use consulteke countrywide sokubuye okuningi uzokwazi ke ukuthi emthethweni kulento le ukuthiwa defeating the ends of justice defeating the ends of justice ngesinto ukuthi ukungenela ekusebenzeni komthetho ungenele ngendlela yokuthi yenze ukuthi umthetho ungasakwazi ukuthi wenza usebenze kahle kuphume ukulungiswa so ubaba uChabangu ma enga indaba le njengoba isifakwe enkantolo bethi yena kuyena interim nobhala o interim SG akuyena unobhala sabambile kwalesi sikhathi ma engaqhubeke yenza lezi zinto uyabe senza lokho engikuchilwe manje ukuthi it's interfering with the administration of justice ukuphazamisa ingalo yomthetho so akazi ukujaha ke uzolinda ke ukuthi umthetho uthathe indawo yawo umthetho ungathatha indawo yawo uqede ke umthetho lokho ezophuma la sisinqumo njengoba kuyiwe enkantolo kanje usezokwazi ke ukuthi kanjani aqhubeke ngeprogram yalekho ama citizens akujoyo kodwa ngiyacabanga nje ngoba abantu sebeme ngamadlodlongwane nje yonke le ndawo ngiyacabanga uzowabona wona ama citizens eze agitator nje ilizwana lonke leli ngoba bayifuna lento kodwa ngizothi abantu bakithi hayi ake nilime nje kancane linikeze umthetho udlale indima yawo umthetho ungadlala indima yawo ke unobhala njobe ngumunobhala wabantu uzokwazi ukulalela enze khona lokho okufunwa ngabantu ngiyabonga msakazi
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengizo Chamangu ozithi unobhala jikelele webandla lesi-CCC Ibandla lezano PF lokheli ingakaphumeli egcekeni ukuthi liza kwenza ukhetho lwamalunga ama primary elections na kumbe hachi okudinga abazalimela kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMpalakazi abancintisa kukhetho olwenziwa ngoncwabakazi kodwa banqotshwa bebekhangelele ukuthi bengahle baphiwe ithuba lokuncintisa njalo njengalokhu okwenziwe kubhayi election eyenziwa emaswingo. Ibandla lezanu PF lathola izihlalo zedalela eParliamente ezilikhulu lamajume amathathu lasithupha 136 okucho ukuthi linganqoba kukhetho lwamabhayi elections lithole ezinye njalo izihlalo ezithoba munwemunye 9 linelisa ukuba lamalunga edale angaguqula isisekelo sombuso. Sixoxe lomunye owancintisa kukhetho lukancwabakazi emele ibandla lezanu PF esigabeni seBhinga, umnumzana Kudakwashe Munsaka, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe, kumbe FAZA.
Uye waba longumaphepha abe engena kuma-social media ekhuluma ukubana mhla ka-1 November Wednesday ngolwesithathu kuyabe kusiba lama-primary election. Lawo maphepha njalo abephinde akhuluma ukubana 28 Thursday, which is October, kumele kube lilanga elokugcina elokufaka ama-CV. Kodwa-ke akubanga le communication official so asifakanga ama-CV, sisali indele simelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani. Kodwa engikwazi ukubana izani PF libandla elile democracy elokuthi singathiwa sihambe kuma primary election babekhangelele idemocracy, thina sizimisele siyahamba kuma primary election. Bakusebekhona ebandleni lezani PF asebezwe ngelikabathi ukubana kungaba lama primary, sebeqalisile endaweni eziningi-ningi kuma constituency zigoqela eyami ukubana bengene beqalisa uzigankasa bezama ukuzithengisa ebantwini ukuthi mhlakumbe kungathiwa akhona labo bebesebezigankasile. So sebeqalisile abaningi bakhona.
Ungasitshela ukuthi ubona ngani kathesi kuyini ukungenza ukuthi unqobe kukhetho lwama-by election lona ukhetho olwedluleyo unganqobanga? Ubona ngani kuyini kathesi okukhangelele ukuzayenza ukuthi kube lo mehluko?
Yebo, mina ngikhelele ukubana ngimelele iZANU PF kukhetho olulandelayo. Isizathu esisibumetheyo, isizathu esimnandi ungakhangela ukubana kuhistory yeZANU PF eBhinga sibe sidliwa okumangalisayo, sidliwa okuzwayo. Kodwa kathesi sesitshintshile, sekuqalisile ukukhanya ukuthi hayi sokule ZANU PF eBhinga. Ungakhangela ngo 2018 zadliwa ngegephu, sengathi sikhiwa ngegephu ekwana ukuba yi-13,800 amavotes esadliwa ngawo. Kodwa kathesi 2023 sawehlisa lawo mavotes ngasala engu-3,000, kutshengisela ukuthi hayi kulokukhanya esilakho. So sikhangelela ukubana singaqhubeka sizame njalo ku-by election. Hayi okwakhathesi siyaphutsha sibili, siyaphutsha komgceke. Okunye okwenza ukuthi sidliwe yikuthi laba bebencintisa bemelele i-TCC baqambela abantu amanga ukubana i-TCC siwinile, so abantu bengavotela mina. Bayasala lokho beku-opposition ngoba uJamisa usewinile, sethethi lizwe, so kumele kuvotelwe bona ukwenzela ukuthi kungabe ku-opposition. Kodwa kathesi abasela lokho kutshela abantu, amangabo aseze aphela, labantu sebeze badinwa ngabo. Abanye beze bethi hayi thina sesidinwe ngokuvotela abantu, odwa bavotela namuhla bala discipline, sasa sebexotshwa. So abantu bephinga sesithi hayi thina lokho kwamadaka asisakufuni, okudlala ngani singabantwana asisakufuni, sesifuna umuntu ongayesimela eParliament, umuntu ongasoze xotshwe isikhathi sonke njengalokho okwenza uMP esilayo. So hayi ukuwina siyawina kamgceke. Bona abakaqalisi ukukankasa kukhanya kusibasabanjwe i-confusion, basale confusion ukubana ngubani ozangena, kuyangenwa njani. So abakaqalisi ukugankasa sikababoni. Njengoba nje lathi hatshi asikaqalisi, singaqala ukugankasa okuzwayo after i-nomination code ekhona mhlaka-7.
Lo-ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka, ongomunye owancintisa imele ibandla lezanu PF esigabeni seBhinga, engumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Association of Zimbabwe, kumbe i-FAZ. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi umanyano weSADC lowe African Union yehluleka ukukhuza usohabo umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubusa ngocubu. Iphephandaba lobulembu elezimbabwe.com liludaba lokuthi idale le High Court eMasvingo linqume ukuba ofuna ukuncintisa kukhetho lwe by election ye Good West ezimele umnumzana Martin Mudzingwa ulelungelo lokuncintisa lanqa engusobhuku wesigaba. Umahluli umnumzana Stanislas Zisengwe utshele leli phephandaba ukuthi umthetho uthi inkokheli zomdabu akumelanga zisekele uhlangothi kodwa uzisengwe uzimele ngalokho ulelungelo lokuncintisa. Omunye wabancintisayo nguye oyethula loludaba imthethwandaba efuna umdzingwa avinjwe ukuncintisa. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Stage 7 to 7 linja ama sanctions la abakhuluma ngabo bethi acela ukuthi asulo. It's fun because e friction abayizwayo bona abayimameli mayizwa ngabantu bezimbabwe ezeholo bekhala kumbe into abantu abangasukezana kodwa bona bafuna ukumamela ngoba bafuna ukusulelwa ama-sanctions. Ama-sanctions azosulwa kanjani ngoba nanku abanye abantu babulawa baye bafihlwa. Ama-structures amisiweyo ephalamenti adilizwa ngendlela abafuna ngayo bafaka baba abantu ababafunayo. So mina ngokwamambono ukuthi ama-sanctions abakhalela ukuthi asuswe asebuhlungu kangakanani ukudlulisileyo kulalobu buhlungu ababuzwisa abantu. Akufana nelokulakobulako bezobuhlungu ngaye indaba yabo le ayiswakali le kusiye ngami nje kube vele bayala bayafakile njalo kuphele kufanane lo waye bengakhulume ne-corruption eyenzakalayo batshontsha izinto babulala abantu bayenza konke bade baba bakhalela ukuthi ususwa ama-sanctions. What for?
Studio 7 hayi siyabonga konke okwenzakalayo kwenziwa ngamaphathi achiyeneyo. Thina singamaZimbabweans sikwamanye amazwe sihlupheka lokho kuthiwa abathatha umbuso bethi kuzabalunga kuzaba right kuzalunga kodwa sibone kulunga lutho. Into engikhuthaza uZulu nabo bonke abantu abakhalayo abajabulileyo futhi okusalayo kulabo abakhalayo ngithi uma singabambana sikhulekeni iZimbabwe yonke okucatshileyo kuyakuvela. Nakhona oko abakwenza abadla izimali bodwa ngobani abadla izimali thina sihlupheka iZimbabwe ile migodi indawo yonke imigwaqo kuhambeki lokho be-Europe abantu emakhaya bebanikeza ukudla labo mvundla Europe izalukazi sibhotela iZANU PF. So mina ngithi kulabo bafisa ukuthi iZimbabwe iphumelele asikhulekeni okunye silinde uNkulunkulu ngokuba ngezandla zethu nako konke sikwenzayo. iZANU PF ilamandla okudlula thina emhlabeni kodwa ezulwini ayinamandla futhi uma singakhuleka umhlaba wonke khuleke empela umhlaba wonke nalwana sikhuleke empela iZimbabwe yonke konke abakwenzayo kuyakuvela njalo kuyaphela okungapheliyo kuyahlola.
Salubonani basakazi abahle kwi-Studio 7 ngiyalibingelela lapha ngiyalibingelela basakazi bami abahle. Heyi ngithi ngingenzama ukuthi mphawule lapha. Heyi kulabantu engihlala nibezwa lapha kwi-Studio 7 bekhuluma lapha bethi ye kulabantu abagxeka uChabangu right no bona nxa bebona uChabangu right lababantu abaphume lo Chabangu wabo phela beforme abi party bengasihluphi ku-CCC abaforme abi party njengoba bathi bona bafuna ukulungisa lapha emathebeleleni amashu abahambe ku-MRP yeyobandlulule engafuni mashona besuke ku-CCC bengaqali thina ukufuna ukusifakela imkhokha abo liya bafuna ukuyifaka nje kodwa sithi hayi yena usengezo Chabangu lo bantu benkosi Chabangu lo ngoba la amanyala akhe lawo senzela wona lawa thina mboni sizakwazathanda la yabona.
CJ7 njani Studio 7? Hey sizwa bakhuluma abantu lapha bakhuluma amanizano asikhathele ngezani ayisikhathele ezani kambe bona abalamahlo boni shuini ya tengaka la hundu betuweka slupe kakangaka sese skukire mazwe nabanya bantu ilizwe linga la mali ilizwe elipuwa njenye Zimbabwe ilipi ilizwe lipuwa njenye Zimbabwe leke kuruma manga ya nunanga kwetikuwa na ye Zimbabwe kula mazbele limiti kona konke konke kukona imsevenzi kona inga api imsevenzi ipi imsevenzi ngoba abantu bahlupheka kula msevenzi longo nje besabamba abantu wenkano ukuthi bathi bavotelwe izanu akula muntu ophelele ikhanda ongavotela izanu neva kakho umuntu ongavotela izanu labo bakwazi khonoku ngasoke kathi sibehamba bebulala abantu becatshisa abantu benza yonke into bebophisa abantu bebafaka emajeli bathembe amapholisa akhona amapholisa akhona kathi wona anjani nala amapholisa la maphosotsha angikhona kungasothwangirayo waze wayenze ukuthi ilizwe lelo libe namhlanje lingani liboneka ngcono kambani banikuselani eZimbabwe ngoba wala amapukona amapholisa la angasaholi wona amasotsha akhona la angasaholi aleke milana lezanu izanu engalanto eyenzayo kambe ilizwe khonoku iZimbabwe sokuyigama kuphela iZimbabwe kuphelile ngendaba kamnanga
salibonani salibonani basakazi bethu esibithandaza abasitudio 7 hayi siyaphila kungena endabeni le yama-recalls indaba yama-recalls yapasiswa yi-ZANU PF ikujabulele ukuthi yama-recalls azobulala ama-opposition party bajabula kurikholwa abantu be-TPC manje sokurikholwa abantu be-ZANU PF sebesala bona njani bayala ngaliphi ngoba bona bathi ama-recalls uChabangu laba be-TPC bathi abamazi bona bathi uChabangu we-TPC manje lo abathi urikholwa abantu be-ZANU PF bathi abamazi labo abayithathe la incwadi yakhe iyefundwa ihanjiswe la kuzeki behambe labo bantu kathi kumele kuhlukunyezwe abantu baseZimbabwe behlukunyezwa iphathe eyi-1 akufane kuyo yonke indawo akufane kuyo yonke indawo kube 50-50 abantu baseZimbabwe bayahlupheka ngenxa yabona labo bantu be-ZANU PF ngiyabonga kakhulu ngicela incwadi yami ifunde lo okhulumayo ngudalibuhle Ndlovu mphume endaweni yaselwagwelwe evunkwe emangwande khona ngale siyabonga msakazi omuhle
Studio 7, Studio 7. Iphimbo lami angilizwa, angazi ifoni le ayinjengisa ama message amkini. Ngicela iphimbo lami ngilizwe. Yikuthi ngifuna ukutshela abantu bakithi ukuthi kule yinye into abantu abangayazi, into e-grand plan eyayenzwa ngamashona ukuthi abantu besindebeleni baze baphele kumba amashona angene phakathi kwabo. Manje abantu bakithi abakuboni. Lo muntu obuya enomqondo omuhle obabonisa ukuthi bafowethu thina singumthwakazi thina kumele sizimele abakubona abantu bakithi noma bengayenzani bathini bamfake ubaba uChamisa bafake ubani as long kungumuntu wasesihlonene amandebele lalikhohliwe khona manje kithi ngapha kobhulu la ngithola amasimu ethu sebegeba phakathi bagcwele lapha uyabona ukuthi basithathela umhlaba wethu so bafowethu ngempela asikenzi sikhule emqondweni abantu besindebelele sizimele sike sifise ukuzimela kanti sizisolani thina ukuthi singaphatha umhlaba
Studio 7 Studio 7 hello aw uMsi Mathebelele ngeke ngitshele abantu ukuthi thina kuMRP besanikeze amajaha lawa amathathu ukuthi akaphume nesombululo ngento yabo leyo yokuthengwa bedla imvuthu zaloyo bathengileyo thina siyala siyabheja sithi angeke kwenzeke lokwenziwa ngumonzora ku-TPC MRP akusoze kwenzeke lokho kwenzakale ku-TPC futhi okaChabang waqala umonzora kusase MTC nangu-Chabang futhi thina kithi lapha nje kunquma abantu amakhanda kumele kube lula kakhulu sibonise ukuthi akekho omela double up phakathi kwethu ezibona lawo bathumayo mpela ukuthi abone ukuthi lapha kasidlala iphathe kumele ngidatshule phakathi like it or not zamani ukubuyela emuva kumbe lenzeni iphathi kalalelwa mfulongashi wena gumbo weshona nawe namfanya nomunye ake niboni plan wena mdenda wakho ukuthi hayi lapha senihambe wrong zamani ukubuyisela imvuthu esakeni lapha lesithethe kho ngihlale kahle nizinze kumbe nenzenye iphathi kwaphela
sibingelele enkundleni ndishona njalo basakazi siyabezwa ukhaliphani phugeni labo chaba abazenza ingathi bahlakaniphile abazenza lamhlanje ingathi bakhulumela abantu bakamthwakazi kodwa eqinisweni abantu laba basebenzela izano lokhu abakwenzayo kathi uChabangu lo amandla ukuthi ufuna ukuxotsha konke abantu bethu C. Amandla lawa thatha uphi? Kanti Triple C kahle kahle ngikabani? Yikho lapho esizibuza khona. Njengoba sokungenela labo Kalpan Pugin abazisikizi. Nangu umuntu okuzena uChabangu, lo Kalpan Pugin ama CIO. Sebengenela khona lapha na sebezenza abantu beTriple C bekhuluma amanga bona bevele bengabalandeli bezana. Ngoba kathi sidingo sokuthi khona bekhiphe abantu beTriple C befuna ukufaka abantu bezano ngesani uma kuyikuthi impela abantu beTriple C. Uyacaca nje lokhani ukuthi khona abantu laba abakhulumeli imthwakazi kodwa barobha abantu bakamthwakazi. Indaba bengavuleya iphathi kati uma kuyikuthi bahlakaniphile impela balwela abantu bakamthwakazi. Kulalokho abakwenzayo betshela abantu bakamthwakazi amanga lapho Kalpan Pugin behamba esiwazi isikizi behamba bemunya amagazi abantu. Ayikho ke lento Kalpan Pugin abayenzayo lolu chaba kwakhe. Abantu abasebenza ifasi lapho.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Mhlaka 22 Mfumfu isikepe sePhilippine esasithwele impahla yamabutho esihlengeni seThomas Shaw eSpratly Ashpelago kanye lesebutho lemanzini esasiphelekezela zatshaya izikepe ezimbili ezeChina. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki alitshumi isikepe sebutho leChina sisebenzise amabhomba okumisa esinye njalo isikepe sePhilippine esasithwele impahla efanayo. Isihlenge sesibili eseThomas Shaw singamakhilomitha angamakhulu amathathu lamatshumi amabili 320 ophuma ePhilippine. Isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe kumbiko waso sithe iMelika izakuma labangane bayo abePhilippine ngalesi sikhathi behlaselwa libutho lemanzini eleChina limisa ukuhanjiswa kwempahla emabuthweni asesihlengeni sesibili eseThomas Shaw mhlaka 22 Mfumfu. Okweminyaka eminingi ilizwe leChina lithi indawo ezininge ezikulwandle lweSouth China Sea ngezayo lisebenzisa imbali engacaciyo kanye lemephu eyakhutshwa ngomnyaka ka-1947 etshengisa izihlenge ezilitshumi lanye ezikulolu lwandle. Izihlenge ezimbili zakhutshwa kule mephu ngomnyaka ka-1952 kukhutshwa iTonkin phansi kweChina isiya eNorth Vietnam. Ngomnyaka ka-2016 idale elahlala phansi lala okwakhulunywa yiChina ngalendawo lisithi akubambeki phansi komthetho wamazwe omhlaba. Idale leli lakubeka sobala ukuthi akulasizathu esemthethweni esipha iChina imvume yokuthi indawo yesihlenge sesibili eseThomas Shaw ibe phansi kwayo. Kulezinye indawo ezilokhu zisalwela ezigoqela izihlenge ezingelabantu lendawo ezifana le Scarborough, Paracel Islands, kanye le Spratly Ashpelago. Ulwandle lolu lwamafutha kanye legasi eningi kakhulu phansi njalo lulenhlanzi ezinenye. Yilo njalo lulezikepe zokuthiya inhlanzi ezinenye ukwedlula kwezinye indawo emhlabeni wonke jikelele. Umbiko wesikhulumeli sohlangothi lweMelika olubona ngokusebenzelana lamanye amazwe uqhubekela phambili usithi okwenziwa yiChina mhlaka 22 Mfumfu kanye lomhlaka 5 Ncwabakazi ngeyinye yemizekeliso etshengisa ubuqholo beChina obokuzama ukuthatha indawo engayisiyo yayo okuveza ukunganaki ukusebenza okusemthethweni kwamanye amazwe kulindawo. IMelika yagcizelela ukuthi u-Article 4 wesivumelwano sika 1951 eseMelika lePhilippine ugoqela ukuhlaselwa kwebutho lePhilippine kulwandle lolu.
Okay, bekungamazwi udaba lukahulumende weleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla lesisi umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengwezo Chabang kalamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla kusisi njalo engamazi. kodwa isikhulumeli sika Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni uthi lokhu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla lesi-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa silazo ezinye ngo-half past seven ntambama.